tisendaba ku VOA Ndebele.
Alingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 4 Mpalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu kule mibuzo eminingi kulandela ukutholakala kwesidumbu sesizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane uLorraine Gugu Mbulawa ofele endlini.
Thursday Friday amapolisa baza releaseani izidumbu lezo ukwenzela ukuthi kube le way forward ke ukuthi kwenziweni.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubekela phambili uZulu esithi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa abantu bathole ukwelatshwa ngemfanelo.
Ngabezo nxa bekhala kabakhali kakhulu ngokwabo, bakhala ngokukaZulu, bakhala ngomsebenzi ukuthi kufuze ukuthi besebenze, but yasebenza njani Zulu dokotela balisa ukuthi amaphilisi angekhoyo ngabo BP labo bani bani, hayi vele wonke amaphilisi ngawakho.
Kulojaha osakhulayo odabuka edede olesifo esifuna ukuthi aphile ngokuthengelwa igazi, lilakho lani ukumphathisa.
Abafuna ukuphathisa bengakwanisa ukuthi uqaphela gama ule eke coach number yakhe ama parents they don't temba around they coach day.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lokho kule mibuzo eminingi kulandela ukutholakala kwesidumbu sesizalwane seZimbabwe esihlala kweBhilitane unkosazana Lorraine Gugu Mbulawa ofele endlini lomkake odabuka emazweni aseCaribbean uJesus Sanchez. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Ababili laba batholakale befile endlini yabo eLester ngeviki edlulileyo. Njalo amapholisa athi akunasibhamu esisetshenzisiweyo njengokubikwe ngamaphephandaba lakumakhasi ebulenjini okuxhumana awe social media. Ubaba omncane kaGugu umnumzana KK Mbulawa uthi udidekile ngokufa komntanakhe.
Dina angazumbuzilengisile yena kumbe ulengisiwe. Then okwakhathesi esikumeleleyo Mr. Spanda simelele ngama according to ukuzwa ngabantu abakhona ngale landani njengobaba abasebenza khona kwabancedisa abangitshelayo simelele ukuthi Thursday Friday amapolisa baza releaseani izidumbu lezo ukwenzela ukuthi kube le way forward ke ukuthi kwenziweni.
Imbiko ekumaphephandaba eZimbabwe lekulenjini ithi uGugu usebenzise isibhamu wadubula umkakhe laye wazidubula wafa. Kodwa ke amapholisa athi akunjalo.
Abantu laba abakhipha istori le emaphepheni laba ngomntanami, ngibuhlungu kakhulu ngomntanami. Amanga lawa akhitshwa kangaka, beqamba amanga amakhulu kangako, bengcolisa i-family yami yonke, imbulawa yonke, bekhuluma amanga amakhulu kangaka ngomntanami. Into yakhona iyasizwisa ubuhlungu kakhulu njengemuli yakombulawa ukuthi siyakhala siphakathi kobunzima.
Mnumzana Mbulawa, uke wambona umntanakho azayehlala kweleBrithani?
Unina vele esezabhubha, babuya khonapha ngekhaya, bayofika babuya khonapho ngekhaya ngokuthi ngumntakabhuti engimlandelayo. Bafika ngekhaya kwakungela lutho, kuhle siqoxa, sajabula kakhulu khonoko nje ukuthi kwavela okuncane khonoko ungani bacaba nokwesikhathi esifitshane but kwaba yinto edlulayo.
Ugugu ubezisebenzela umsebenzi wakhe omuhle njalo esengumphathi kwenye ikampani yempahla ehamba lemazweni athiyeneyo ngomsebenzi. Abangane bakhe abaningi lalabo abamaziyo bayamncoma kakhulu. Unkosazana Kenita Ndlovu ubezwana laye kakhulu ngesizwe imbono yakhe.
ULorraine Mbulawa, Lorraine Gugulethu Mbulawa, ube ngumngane wami since I was 15. Ube ngumuntu othandekayo, engumuntu ohlala ehleka, engumuntu nje ispirit sakhe besenza umuntu osokuchayisa ngomoya. Silahlekelwa ngumngane omkhulu kakhulu.
Unkosazana Kenita ukhalaza kuZulu ukuthi abe lobuntu ayekele ukuzwisa ubuhlungu imuli kaGugu ngokubhala izinto ezingayisizo ngaye kumaphephandaba lamakhasi ebulenjini awe-internet.
Ngakho siyacela ukuthi ngalesi sikhathi abantu bayekele ukube beqhubeka beqamba amanga bebhala izinto ezingekho ngoba lizwisa ifamily yakhe kakhulu, ifamily yakhe ubuhlungu. Ngoba okwakhathesa kulamuntu okwaziyo kahle kahle ukuthi kwayenzakalani. Ngesikhathi njalo kuzaphuma, it will come to light ukuthi kwenzakalani. I'm sure lani lizabakwazi, but okwakhathesa siyacela liyekela abantu ukuspreada amanga. Ngoba yonke into ebhalwa lapho Lorraine ube ngasiyo leyo nto.
ULorraine Gugu Mbulawa wabuya kweBrithani lonina ngemva kokufelwa nguyise eleminyaka elithumi. Uke wagwaza unina udala esesengumntwana. Wabotshwa kodwa indaba yakhona yaphela emoyeni emva kokubana unina ethe uyamthethelela. Ugugu beseyintandane umama wakhe obhubhe ngomkhuhlane wemvukuzane ngomnyaka 2015. Ugugu uthathe lomkakhe lo abafe bonke ngomnyaka ophelileyo. Ngimele Studio 7 Lester, igama namu ezwe Jesus Banda.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende kuyaqhubekela phambili. UZulu esithi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa abantu bathole ukwelatshwa ngemfanelo. Okwamanje izibhedlela ezifana le-United Bulawayo Hospitals, Impilo, iParirenyathwa, leChitungwiza zelapha abantu abagula kakhulu kuphela. Odokotela laba bakhalale umsebenzi besithi uhulumende kumele alungisise udaba lokusilela kwemithi ezibhedlela kanye lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Bathi njalo bafuna uhulumende ababhadale ngedola leMelika kuphela, hatshi ngebond not kumbe ama-RTGS. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, umnumzana Mthabisi Anele Bebe utshele iStudio 7 izolo ukuthi odokotela bathwele nzima ezibhedlela. Sixoxe lomeli weBinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena okhuthaze uhulumende ukuthi alungisise izikhalazo zabodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ukuyelapha abantu.
Ngabezwa nxa bekhala kabakhali kakhulu ngokwabo, bakhala ngokukaZulu, bakhala ngomsebenzi ukuthi kufuze ukuthi besebenze, but uyasebenza njani zwile udokotela balisa ukuthi amaphilisi angekhoyo, ngabo BP labo bani bani, hayi vele wonke amaphilisi kawakho, akusela amaphilisi akhona elizweni. Iphilisi lonke nxa ufika esibhedlela kuthiwa buyela hambe edinga lapho uyathenga khona, nxa usithi uyathenga lapho kuthiwa kuyathengwa khona uthole bacharge ngama-US dollars. Akula muntu ohola i-US dollars kuleli lizwe, wonke umuntu ohola i-RTGS yona leyo ekhona, kodwa nxa usiyathenga amaphilisi uthole kuthiwa RTGS asithathi, sifuna ama-US dollars. So yiwo umumo okhona elizweni. So akusimangalisi abanye ukuthi hayi odokotela sebecabanga ukuthi hayi engxenye ukuze bezwakale kufuze ukuthi bebeke phansi izikhali zokusebenza.
Odokotela bakhala njalo ngokuthi bafuna ukuhlawulwa iholo labo ngama-US dollars njalo. Udaba lwamafutha epetulo ledizili asilelayo kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba bathi lolu daba solusenza behluleke ukuya emsebenzini. Ungathini ngezikhalazo zabo zombili lezi?
Mina ngiseHarare Mpomo izolo ngihambe ngiyadinga amafutha kwelinye igarage. Ngaya ngena kudwendwe labantu akade bemelele ukuthi bethole ifuel. Ngaqeda phose amahola amane ngiphakathina kwe-queue yokudinga ifuel. Umumo hayi awulunganga owefuel, isimo sakhona kasimanga kuhle. Kufuze ukuthi kusetshenzwe sibili ukwenzela ukuthi into zonke zibe zihle ngoba khathesi vele hayi akulalutho oluhambayo. Kulokho abakuthoyo okwemali ukuthi behole imali yabo ngama-US dollar. Leyi enye imali othiwa i-RTGS sihlupha ngento one, kawusakwazi lapho eyamukelwa khona, kawusakwazi lalapho engamukeli khona. Nxa usiyathenga njalo kawuhambi ukwazi ukuthi kambe ngiyathola lokhu kuyimalini. Ngiyakholwa yilo udubo odokotela abalutshoyo, yibo udubo abahlangana nalo lokuthi noma engaze ehola imali yakhona nxa ithe wayihola akakwazi ukuthi yini angayithenga ngayo leyo mali. Ngenxa yokuthi kakwaziwa nge-RTGS ukuthi ithenga malini, ibhondi yakhona ithenga malini, imali kuphela eyaziwayo umuntu angakutshela ngayo lawo ukhuluma ukuthi hayi lokhu ngakuthenga ngemali engaka, imali ye-US dollar. So amadokotela akhuluma ngendaba ye-value ukuthi imali abayiholayo bacela ukuthi ibuye iyimali ele-value. Ngiyakholwa umuntu wonke bengikhangele nje namhlanje elinye iphepha lisithi khona iZimbabwe sicalisile ukudolarize, okutsho ukuthi izinto eziningi vele eZimbabwe kathesi abathengisayo sebebiza ngama-US dollars. So akumangalisi ukuthi odokotela bethi njengezisebenzi ngoba into ezithengwayo zithengwa ngama-US dollars, nathi sikholisanini ngemali yona leyo yakwenza ukuthi siyethenga njengabantu abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edale lephalamende, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo lemisakazo. Ubulembu benewzimbabwe.com buthi kulomunye wesilisa ozithi ngumsekeli webandla le-MDC osehambise leli bandla emthethwandaba esithi kumele amalunga edale awebandla le-MDC engemukeli izimoda aziphiwa nguhulumende ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni. Iphephandaba le-The Chronicle lithi iprovinsi yakoBulawayo ebandla le-ZANU-PF isivumelane ukuthi uMongameli Mnangagwa engaphatheki kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ubulembu benewzimbabwe.com buthi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga sevumile kunye lomphathintambo wezokulima uMnumzana Parents Shiri ukuthi babe khona kunkulumo zokuxoxisana ngombhuqazwe wegugurahundi. Lobo bulembu buthi lokhu kuvele kuncwadi elotshwe induna uVezi Maduna Mafu obebonga ukuvuma kwababili laba. Sicineke eziphuthumayo emaphepheni lemsakazweni nge-CNN ethi yona umongameli wakwele Nigeria uMnumzana Muhammadu Buhari uselandule imbiko ethi yena wafa kudala okhona ngomunye ofana laye. UBuhari uke wanyamalala phose umnyaka wonke esiya kwelatshwa emazweni aphetheya. Ihungahunga lokufa kwakhe lokubanjelwa isikhundla lofana laye othiwa nguJubril odabuka kwele Sudan limemetheke kunsukwana esanda kwedlula. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKezi evillage yeHalawupa. Ngisithi ke ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi kuphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
This gant. This is a cover.
Ngibizo lami ngusayisiwe Dube.
Ngibizo lami ngusayisiwe Dube.
Kunjani khona eMelika?
Kunjani khona ngapha eMelika?
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Ngifunda emhlohlweni.
Ngifunda emhlohlweni.
Izikolo sizadilika.
Izikolo sizadilika.
Namadamu akusagqibeleka.
Namadamu siyagqibeleka.
Sisesifundela phandle.
Sisifundela phandle.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
So asikwazi singatshela abantu.
Asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Igama lami ngumehluli Dube, ngihlala eKezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda emhlonhlweni, but into engidanisa ukuthi isikolo semhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle, vela kuselancedo ukuthi vele isikolo kusani. Into zonke sezitshabalele, le migwaqo ifile, awulanto erayithi, indlala, inkomo, amadamu asagqibeleka. Kula muntu okhangelayo ngamadamu uthi wagebhe. Asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele Khezi esigabeni saseMthowane emhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni seKhezi endaweni okuthiwa kusemhlonhlweni. Sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni, sesidilika yonke into, akusela lutho, imigwaqo ifile, abantu bayalamba emakhaya. Asikwazi ukuthi senzeni.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumeleke nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ake sikhangeleke esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa edolobho leMinneapolis ngapha kwele Melika abophe omunye wesilisa owethethwa icala lokwethusela abadabuka kwele Somalia ngombhobho esitolo seMcDonald's. Umsolwa uLloyd Johnson ubikwa ezamiswa emthethweni ndaba kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo. Omela elemelika kumanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations unkosikazi Nikki Haley usekhuthaze ele Iran ukuthi likhulule izibotshwa eziyizizalwane zemelika kulawo majelo e-Iran kulandela incwadi elotshwe yimuli zabalezihlobo ezivalelwe emajele akwele Iran. Ukulo sakhulayo odinga uncedo lwemali yokuya kwelatshwa kwele India ngoba isephila ngokufakwa igazi emzimbeni. Uqaphela gama uhlala edede njalo usehluleka ukuqhubeka ngezifundo zakhe kulandela ukubanjwa umkhuhlane lo ngomnyaka ka-2015. Sixoxe lo kansela wedede umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silohlupho lapha lomntwana owesikolo uthiwa nguKapela Gama. Ufunda eSt Francis Xavier Primary School uku-grade 7, but uleminyaka engu-16 kade sekumele sokuthi seku-form 3 kumbe form 4, but ngenxa yokugula lokhu osokumhlasele lokho iku-grade 7.
Manje kuqalise nini ukugula kwakhona?
Umfana uqalise ukugula khona lokhu in 2015. Kuze kube namhlanje uphila lokhu ube efakwa igazi ya time to time. Okwakatheso okufunakalayo kuze umkhuhlane lo uphele, akukwaniseki ukuthi umuntu engahamba lakho eSouth Africa kuyolatshwa, akukwaniseki ukuthi ehambe in Africa iye. Kusuyazo kumele ukuthi umfana enze njani, ehambe e-India because ulomunye wakhe ohlale eHarare ukwe wawa lo mkhuhlane wona lo wahamba wayolatshwa wayenza i-op e-India. So iindleko zangkhona khonapho yizo sezihlupho ukuthi abazali definitely sebaqede into yonke imbuzi, inkomo, kalasela lutho.
Kufunakala malini?
Kufunakala something like 78,000. Not something like that. Kufunakala 78,000 all in all. Because vaya karela enzi test ukuthi ilo kuzeni yake ikhambelana lo munye umuntu. It could be a family member, kumbe a friend, kumbe whatever. And then if flight to India for two people, it's obvious bazakuhamba beyi-two.
umuntu uzamperekezela it's about 7,000 and then i-accommodation khona ngale isikhathi sangikhona besaida look into iindleko zangikhona was 38,000 and then i-op yona ngokwayo you can subtract the remainder of the figures I have given you to come up to 78,000.
Manje like lakhuluma na lomela isigaba sona leso edalela eParliament.
Into le bayayazi sinabameli bendawo leyi kulo PR and then kube lo ubaba uSansole angilaqiniso ukuthi engaba okwesikhathi esinje so selolwazi ukuthi kule into enjengale esesikolo seSt Francis. But mina njengo-resident kansela ngiyakwazi uhlupho lona lolu yikho sikhe sazama ukwenza izinto ezishiyeneyo ezifana lama-civil days. Khathesi we are organizing Kapela Gama Day where we are going to try and have ama events like i-football imidlalo yabantwana and i-music and stuff. So yikho sizama ukubuya emoyeni ukuthi nga kulo munye umuntu kungaba kuse-America kumbe kungaba ngaphi e-Africa sisizakale because yiyo i-future yethu abantwana vele uyakwazi kho lapho kule future yethu. Who knows kusasa he can be the president of Zimbabwe.
Manje abafuna ukuphathisa bengayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bengakwanisa ukuthi uqaphela gama ule AK coach number yakhe ama parents they don't temper around le kokeshi le ule ZB account.
Yeah, akusitele inumber zangkhona.
Inumber zakaqaphela ze AK coach zithi 0776081236. Number the echo case okwesibili 0776081233. Nabe funa ukufaka ku account number yakhe AZB AZB bank it's 4633-39736-200 branch is Wange branch.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima ukansila wedolobho ledede ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le edeta. Nanku okwenzakala kwele Melika. Isidumbu sowake waba ngumongameli wele Melika umnumzana George H.W. Bush obhubhe ngolwesihlanu esele minyaka engamachumi ayithoba munwe munye lane i-94 silalisiwe esigodlweni salelo lizwe iCapitol eWashington DC. Namhlanje iziphathamandla zikahulumende lozulu mathupha uzavunyelwa ukuvalelisa uBush owabusa okwehlandla elilodwa ngomnyaka ka-1989. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDCT ngalolu daba.
Yeah, okokuqala ngithanda ukuthi ngithi la ngenkathazo kufamily yakoBush ngokulahlekelwa ngubaba wabo. Kunengi kakhulu engikukhumbulayo ngoGeorge Bush senior. Ngikhumbula sasengu vice president ka Ronald Reagan njalo wasuka waba ngu president wele America. Ngimkhumbula njalo enguye owakhokhela impi against uSaddam Hussein eKuwait after uSaddam invade eKuwait. Siyazi ukubana iKuwait at that time yayi partner enkulu e-US ekuthengiseni i-oil to e-US and uGeorge Bush wakhoqa amabutho akhe ukubana ahambe ayodefend i-Kuwait. Siyazi njalo lokuthi impi yakhona vele ayizange last too long. I'm sure abantu ekhaya bayakhumbula ngesikhathi yikho lapho waphuma khona igama lokuthi isikadi ngoba kwakulama skadi missile esasiwabona kuma-television ebusuku ebomba amabutho kaSaddam Hussein ahle abaleka. Impi yakhona vele ayizange ithathe amalanga amade, yathatha a very short time ukuthi iphele. Then wase pull out impinda zangasamlandela uSaddam all the way to Baghdad. Then wase luza kama election alandelayo. Yikho ngathi ngikhumbula kakhulu ngayo.
Siyabona ukuthi ngumuntu osandachiwa ngumkakhe. Nxa ukhangele wena ikakhulu ukubana ngabantu abahlale iminyaka edlulayo na 70 bebonke. Ungakukhangela njani ngendlela yalezinsuku ikakhulu ukuthi abantu bayahlalisana yini kufika isikhathi esi?
Ye, khona kuyisiboneliso esihle kakhulu kubantu abashadileyo njalo kunikeza ithemba lokuthi sonke nje esishadileyo silakho ukuthi siphilisane kakuhle lamakhosikazi wethu noma namadoda ethu isikhathi eside. I think kuyisiboneliso esihle kakhulu ku-institution ye-marriage yomshado, abantu bangaphilisana isikhathi eside.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT. Chris G. Victor, umhlabeleli osacathulayo odabuka eJambezi eWange, ke sizwe ingxoxo esiyenze layo.
Lezathathathwa yisayife, namayimbo, banabobe nikubomba njito yobe. Lezathathathwa yisayife, namayimbo, banabobe nikubomba njito yobe.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Kakhulu.
Ya, ungasitshela ukuthi waqala nini ukuhlabela?
Ya, ukuhlabela ngaqala 2010, but ukurekhoda ngazoqala ngo-2014.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi uqalise ezokucula lezi?
Ya, uma ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi ngisahamba ukuyalusa inkomo, so ngizithinta inkomo khonaphana ngangisizwa ngihlabela ngifuna ngifisa ukuthi lami nami ngiyayenza silo okuyenza enye ibhendi kothiwa yikwejani bhendi ekhaya saka yayiyayiyayi ngiyayingichaza lami ngaba lesifisa ukuthi ngihlabele lami.
Manje wena kahle kahle kuyinokwenzayo ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatata?
Ya, mina ngibese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngitshaya amakatari but kakhulu i-bass guitar yengiyithandayo saye engiyifundayo.
Siyabona ukuthi usuke wacula labanye abaculi, ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele labo?
Ngiyahlabela lo Mampi oweZambia, lo Tommy D oweZambia, lapha eZimbabwe ngikangayenza lo Gift Amuntu.
Chris G. Victor ke umhlabeleli osacathulayo odabuka eJambezi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Zulukandaba lingakhohlwa ke ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo-7:30 njalo zibe khona futhi kusasa ekuseni. Asidibaneni njalo. Igama ngu Chris Gande, libe lelanga elihle.